Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ngaphepha ngasagoli kuzange kube nomehluko kodwa ngisake ngovalo ngoba ma utshelwa ukuthi ufuna i-corona uyabongawazi ukuthi uzophinda ugule futhi ukugula lokwana kokugula kwakhona okuphelile
sebezinkulungwane ezedlula ezimbili 2124 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilithumi lasithupha 15,715,894.
Siyakwazi ukuthi uhulumende nxa engabukungaba lenthathela izindaba eziyabe zingani sezibhala abangawuthandiyo bona abangawufuniyo. Uhulumende yasebenzisa amapholisa lamasotsha lamaseyo ukumthatha bemtshaye bemethusele kumbe beke bemcatshise okwesikhathi esincinyana ukuthi bemethusele nje.
Inthathela izindaba uHopewell Chinono obotshwe ekuqaliseni kwaliviki. Walelwe ithuba lokuthi ahlawulele isibambiso sebail ngumthethwandaba kamantshi eHarare lamuhla. Kuwoza Friday kuliviki sileqembu lamajaha azibiza ngegama lokuthi Western Cousins. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sebezinkulungwane ezedlula ezimbili 2,124 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Asebesinde kuleli gciwane sebengamakhulu edlula amahlanu i-510 labulala abangamachumi phose amathathu i-28 ukuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo leli gciwane eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 110,516 emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyenwe belalo sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisitshiyagalombili 787,501 labulala inkulungwane ezedlula ezilithumi lasithupha 16,697 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu edlula ezine 446,082. Ngubika abenhlanganiso ye-African Union emhlabeni jikelele asebetholakale belalo sebeyizigidi phose ezilithumi lasithupha 15,715,894 labulala inkulungwane ezingamakhulu edlula eziyisithupha 637,615 abasindekilo beyizigidi ezedlula eziyisitshiyagalolunye 9,588,911 kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Ukuqonga kwenani labathola igcikwane le-coronavirus sokubangele ukuthi abaningi ababengalesabi baqalise ukulimuka ukuthi impela likhona njalo liyabulala. Kumaviki amalutshwana asanda ukwedlula, umphathintambo wezomvikela unkosikazi Opamchinguri Kashiri wamangalisa abanye ngokuthi igcikwane le-coronavirus lithunywe ukuzojezisa abamazwe angentshonalanga ngokwethesa eleZimbabwe izijeziso zenotho. Lapha kwakuyisikhathi ilizwe lingakabi lo muntu olegcikwane leli. Kwathi ngokubhubha kukamnumzana Zororo Makamba, abantu baqala ukubona ukuthi impela likhona njalo liyeza. Kodwa abanye babelokhu bengani abakholwa ukuthi likhona. Kulezi nsuku sebebalutshwana abangakholwa ukuthi leli gcikwane likhona. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lomunye owake watholakala elalo leli gcikwane kodwa osowasindayo, umnumzana Dennis Juru.
Ngachaya ngovalo, into yokuqala ukuthi ngachaya ngovalo kodwa kade ngingasagoli ngoba ngaphesa ngingasagoli. So of course akuzange kube nomehluko kodwa ngisake ngovalo ngoba ma utshelwa ukuthi usine-corona unayo i-corona uyabongawazi ukuthi uzophinda ugule futhi ogula lokwana kokugula kwakhona ekuphelile. Of course ngachaya ngovalo plus unabo sometimes ukuzwa kungani uyagula futhi ungazwa kungani uyakhwehlela uyazi ukuthi ye corona la amazi sefuna ukungibulala njani njani. So ngathi kunjalo
manje wathi usubonile ukuthi ulalo leli gcikwane imuli wayitshela njani
imuli uyathi ngathi ngithetha ingakathola ama results vele ngangena ku isolation so bona kade sebe wazi vele ukuthi ama chances ukuthi nibe positive akhona so bese ngihlala ngingedwa ku room yami so azange kube ne problem kakhulu.
Ungatshelani abalaleli ngegcikwane leli ukuthi limemethe kanjani? Ungomunye yini owawungakholwa ukubana limemethe kalula?
Ya, into engayikhulumayo ukuthi abantu kufanele bafake ama-mask. Kufanele abantu bafake ama-mask always. Kukulani ukuthi ulesihlobo ulokani. Kufanele abantu bafake ama-mask ngoba igcikwane leli alinani ukuthi isihlobo sakho or isithandwa sakho. Ubhuti wakho, umngane wakho, yini yakho. Kufanele ufake imask kungelani ngokuthi uloba eceleni.
Lo ngumnumzana Dennis Juru, ongomunye owasinda kugcikwane le-coronavirus. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Izakhamizi zakoBulawayo zithi kumele isibhedlela se-Ekusileni siqhatshe abongi labodokotela abavela emhlubulweni weMandebeleni. Isibhedlela lesi sikhangelelwe ukuqalisa ukuqhatsha ngeviki ezayo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isibhedlela lesi sikhangelelwe ukuqala ukusebenza ekupheleni kwayona le inyanga. Njalo sizabe sisamukela abantu abagula umkhuhlane we-COVID-19. Silembheda enelisa ukuba lezigulane ezingamakhulu amabili lengxenye i-250. Ngalokho kukhangelelwe ukuqhatshwa abongi labodokotela abangaphezu kwamachumi ayisichiyagalolunye i-95. Umqondisi wesibhedlela seyekusileni uDokotela Absalom Dube wenqabe ukuphendula imibuzo yeStudio 7 mayelana lokuqala ukuqhatsha kodwa utshele iphephandaba leChronicle ukuba uhulumende usebaphile imvumo yokuba baqhatshe abantu lapho kulungiselelwa ukuvulwa kwesibhedlela lesi. Umnumzana Mike Ndiweni oyisakhamuzi sakoBulawayo obencedisa abantu bakuleli dolobha ukuba bathumeze amaphepha abo okudinga indawo yokufundela ukuba ngabongi uthi isibhedlela seyekusileni kumele siqhatshe izakhamuzi zemhlubu lweni esikiso.
Thina sikhangelela ukuthi nxa ekusileni vulwa ithathe abantwana abakoBulawayo. Siyazi ukuthi esikhathi esidlulileyo sibonile kusiba lokungabanjwa kuhle kwezinto ekuqhatsheni lapha. Sibone abantu bezofundela ubongikazi ngolanyakenye ngo-October. Sibala abantwana abangu-4 kuphela empilo abalapha. Kuyinto vele okumele ilungiswe. So akudingakali ukuthi sibuzane ekusileni ukuthi kumele iqhathe abantwana bangaphi. Kudingakala ama-locals.
Unkosikazi Faith Ndazi ongumongi engaqhatshwanga uthi ukhangelele ukuba athole umsebenzi.
Njengabantu bakoBulawayo sikhangele lathi ukuthi ekusileni mayivula lathi sikwazi ukuthi sithole imisebenzi. Sesize sisebenze emazweni angaphandle and I'm hoping ukuthi since kuzophuma ama vacancies ekusileni lami ngikwazi ukuthi ngithole umsebenzi khona.
Sekwedlule inyanga egcweleyo abongi bekhalale umsebenzi besithi iholo labo aleneli ukubaphilisa. Unkosikazi Alice Gumede oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi umumo okhona elizweni uzenza ukuba abongi abangela msebenzi bafake impilo zabo engozini ngoba bezama ukuziphilisa.
Nxa sikhangele khathesi abongi baku-strike ngoba imali yabo ayisathengi lutho kodwa nxa sekuphume ama-vacancy ekusileni laba abangela msebenzi sebezahamba kuphela ukuthi bayaqhatshwa ngoba bezama ukuthi labo baziphilise bengasakhangela ukuthi kakhulu bafaka impilo zabo engozini. Sibonile lapha empilo ama-students amaningi abanjwe ligcikwane leli le-corona ngokuswelakala kwe-PPE. Umuntu ongaqhatshwanga kakhangeli imali akufunayo ngumsebenzi so iningi lizagijimela ukuyaqhatshwa nje.
Umnumzana Thando Lwenkosi Moyo, isikhulumeli somanyano we-IM for Bulawayo against COVID-19, iqembu labantu abaphathisa ekulungiseleleni isibhedlela sekusileni, uchasisa isibanga asebekiso.
Ngathi sesihambe ibanga elide, sikhankasela ukuthola imibheda, imithi, lakho konke nje okudingakalayo ukuze isibhedlela sekusileni sivulwe. Ngathi kuyona le iviki nje sithole ama mattress alikhulu evela eHindu Society. Ke emavikini adlulileyo sithole njalo imali engange $1,550 ivela esokuyinhlanganiso yabantu abaselizweni laseKenya. Sithole njalo i-$1,500 ivela eMiracle Missions, kuyimali yokuthenga impahla yokuvikela amadokotela lamanesi. Lokhu ke sikubona kuyimizamo edonsela amaduzane ukuvula kwesibhedlela lesi.
Isibhedlela sekusileni sizabe sivula okokuqala lapho sisamukela izigulane ezilegcikwane le-coronavirus. Okwakhathesi singakaze sivule isibhedlela sikahulumende ese-United Bulawayo Hospital yiso esamukela izigulane lezi, kuthi esempilo sikhangela eminye imikhuhlane. Isibhedlela sekusileni lese-Thorn Grove yizo ezazivele zilungiselelwe ukwamukela abantu abahlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19, kodwa lokho ezingakalungi njalo inani labantu abagulayo liyaliqansa okwamagama koBulawayo. Kukanti le ndawo ezifikela abantu abavela kwamanye amazwe sezigcwala okufaka impilo zabo engozini ngoba behlala beminyezelene. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Intatheli zindaba elodumo uHopewell Chinono obotshwe ekuqaliseni kwale iviki namhlanje walelwe ithuba lokuthi ahlawulele isibambiso sebail ukuze athoniswe evela ngekhaya ngumanje umnumzana Nkoni Nduna weHarare. Ngakho ke uzaqhubeka ivalelwe aze ephindele emthethwandaba mhlaka 7 kuNcwabakazi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sinqumo siza ngemva kokuba umtshutshisi uWhisper Mabhawuti ethe akumelanga aphiwe leli thuba uChingono ngoba engasoke azilandele iziqondiso zebail okuvezwayo ukuba uhluphane lamapholisa lapho embopha emzini wakhe eChisipit. Lokhu kuza ngemva kokuba umnumzana Jacob Ngarivume, omunye wababotshwe sikhathi sinye laye okhokhela ibandla eliphikisayo eleTransform Zimbabwe, onguye njalo okhokhela umkhankaso wokutshengisela ohlelwe ukwenziwa mhla ka 31 kuyona le inyanga we-31st July Movement, laye eyalelwe ukuhlawula isibambiso sebail. Igqwetha likaNgarivume umnumzana Moses Nkomo uhle wakubeka sobala ukuba sebekhweza emthethwandaba we-High Court lolu daba bephikisa isinqumo lesi. UChingono loNgarivume ababotshwe ngomvulo betheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli zindaba esacathulayo eyeYoung Journalists Association Zimbabwe, YOJA, umnumzana Leopold Munende upha umbono wakhe.
Le into esesijayelile, siyakwazi ukuthi uhulumende nxa engakungaba lentatheli zindaba eziyabe zingani sezibhala abangakuthandiyo bona abangakufuniyo. Uhulumende yasebenzisa amapholisa lamasotsha lamaseyo ukumthatha bemchaye bemethusele kumbe beke bemcatshise okwesikhathi esincinyana ukuthi bemethusele nje engaphindi ekwenza. Lokhu esikubonayo osokusenzakala endabeni kaHopewell Chingono yikuthi bazama ukuthi engabi lokhu ebhala lokhu ade ubhala, especially ku-Twitter ngabo bona, especially amalunga awezanu-PF lathi wona bayenza okobugwelegwele.
UMunende uthi isizathu esikhulu sokubopha abasola uhulumende abanjengoHopewell loNgarivume yimizamo yokwethusela uZulu ongafisa ukuphatheka ekutshengiseleni kuka-31 Ntulikazi.
Njalo abafuni ukuthi kube le demonstration le ofuze ibe khona mhla ka-31. UHopho akwenzwa yi-state yikwethusela kuphela, ngasoze agwetshwe lo bethi sebemvalele, hayi bazamchiya lapha basamethusela kuphela. Okuzalandela ukuthi bengabona engethuselekanga, engethukanga yena ngokwakhe, sizabona sebemchaya phambili la, sibone sebengani sebebulala izinto zakhe, sebemlanda kwezinye indawo. Sesikujwayele lokho, yiZimbabwe sesijwayele nale.
Ngakolunye udaba olufanayo obelusemthethwandaba, umeya weHarare uCouncillor Herbert Gomba laye ulincitshiwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail. UGomba wetheswa umlando wokusebenzisa amandla ehofisi yakhe ngendlela engayisiyo kanye lemisebenzi yenkohlakalo kwezokuthengiswa kwendawo zokwakha ama-stands. Amagqwetha kaGomba kungu-Professor Love Momaduku encedisana lomnumzana Harrison Nkomo. Uchingono yena ummelwa ngamagqwetha awenhlanganiso eZimbabwe Lawyers for Human Rights setelechara unkosikazi Beatrice Mthethwa, Douglas Coltart lo Gift Mthisi. Lokho kwenzakala ngesikhathi abenhlanganiso ezilwela ilungelo lentatheli izindaba kanye lozulu jikelele ezwekazi leAfrika lasemhlubulweni wangezansi kwezwekazi leAfrika sebelobele umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukuba angenele kudaba lokubotshwa lokuhlukunyezwa kukaHopewell lezinye intatheli izindaba okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa uhulumende uthi akekho ongaphezu komthetho bezabotshwa bonke abaphatheka kumikhankaso etshotshozela udlakela loba ukwephula iziqondiso ze-lockdown ngesikhathi ilizwe limelana le-COVID-19. Lokhu kufakazwa imibiko eqhubeka ikhitshwa iziphathamandla zikahulumende lezezanu-PF ezigoqela umabhalane wezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sezanu-PF umnumzana Patrick Chinamasa labanye abakubeka sobala embikweni yabo abayiloba enkundleni zokukhulumisana zebulenjini ezinjenge-Twitter ukuba bazobotshwa bonke abaphatheka kumikhankaso ephazamisa ukuthula elizweni kungakhathalekile ukuba bangobani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngo-past 8 kusiya ngo-9 o'clock ntambama kumagagase awe 9:09 a.m. lawe shortwave 12080 lawe 15775 kilohertz lapho esiyabe siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 ngesikhathi inani lasebetholakala belegcikwane leli liqansa okwethusayo eZimbabwe. Kodwa likhumbule zihlobo alenelisi kungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Donald Trump usemise isigaba somhlangano omkhulu we-convention webandla lakhe lama-Republicans obumele wenzelwe esigabeni se-Florida ngenxa yokuqansa kwenani lasebetholakala bele-COVID-19 kumaviki asanda kwedlula kuleso sigaba. Lo mhlangano usuzakwenzelwa esigabeni se-North Carolina kuphela. Unobhala obona ngezobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba, u-Secretary of State Mike Pompeo wazise ukubana inkulumo lele China zokuzama ukuthuthukisa ubudlelwane bamazwe amabili sezehlule ngemva kokuvalwa kwesigodlo seMelika edolobheni le-Chengdu ngele-China. UPompeo ubikwa ebe lohambo lokwethekelela isigodlo sesiphala solwazi sowake waba ngumongameli wele-Melika ese-Richard Nixon Presidential Library esesigabeni se-California khonapha eMelika ukuya kwethula lumbiko. Njengoba uPresident Richard Nixon kunguye owayekhuthaza ukuthuthukiswa kobudlelwane bele-China lele-Melika. Owake waba ngumongameli wele-Tanzania umnumzana Benjamin Mkapa akasekho. UMkapa ubhobhele esibhedlela se-Dar es Salaam lapho akade selatshwa khona. UMoyi waba ngumongameli wesithathu ngemva kokuthola uzibuse kwalelo lizwe. Wabusa kusukisela ngomnyaka ka-1995 kusiya ngo-2005 lapho anikeza khona intambo zombuso kumongameli Jakaya Kikwete. Sizigqiba lapha ke indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi isimangalele iCouncil yakoBulawayo emthethwandaba udaba lwamanzi angahlanzekanga eluveve kuleli dolobho awabangela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo owabulala abantu abedlula ithumi lantathu kunyanga ezedluleyo. Inhlanganiso le isanda ukukhweza udaba lokuphikisa isinqumo sikahulumende sokuguqula amabizo ezitalada zakoBulawayo ngezizathu ezichiyeneyo. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiyiqhubela umgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Ambrose Sibindi.
Izakhamizi bangena ezikweledeni eziningi abayezokuthi bahambe ezibhedlela, siyakwazi khonokho. Abanye njalo bayatsho labo ukuthi kwenzakele kwaba lezimfa bangena ezikweledeni ezinenxa yezimfa ngokunjalo izakhamizi zeneze affected ziyabe zazikhangelele le ncembe zikhangelele ukuthi aliba khona ezakubhadalwayo ngenxa yohlupho lwabakhona at least nxa zingancedisa ukuthi ziphathiseke kungazinceda so ke izakhamizi kose zithe hayi njengoba lolu daba kungathi lokulindaba egudini lungaphumika kahle kungcono ke zizama ukuba naziye emthethweni ziyebonisana umthetho ubancedisa ukuthi kambe lolu hlupho lungamiswa njani ngoba abanye bekhuluma indlela eziningi sabi thina njengabantu abamele izakhamizi kule ndlela eziningi ezazikhulunywa ngabantu abanye befuna ukuthi hayi kungena emgwaqweni kuyedemonstrata kuba ngumsindo sathi hayi umsindo asoze usiphathise nxa kuyikuthi njengoba izakhamizi zingasuthekanga asenze inzo ngomthetho kuyikho abantu basemthethweni sibona ungathi emthethweni labo uzaphuma khona kuhle ukuthi indaba leyi imiswa njani kumbe iphetha njani
ikhansili ingenelisa yini ukuthola indleko zokunika zonke izakhamizi ezathinteka kulolu daba njengoba sibona vele ukuthi ayila mali
well siyakwazi ukuthi eZimbabwe imali vele iyahlupha akula umuntu olayo lezakhamizi ezifananayo zongananzelela imali eyazilayo kodwa ngenxa yokuthi phela zangena la zendlekweni ezithile zibhadala ama-medication zangena endlekweni ezithile lazo ziqhubeka zidinga imali zokubana ziyebeka abanye abedlulayo izihlobo zabo sezidinga ukuthi engxenye zincediseke la njalo izakhamizi ziyakukhola ukuthi inhlangano enjengabo-city council zenezi ezinje ziyakukhola ukuthi kungaba le funding okuthiwa yi-insurance normally i-council engaba la ukuthi nxa ukuthi i-council ithwala ukuthi phose uhlupho lwabakhona olokuthi abantu bagule kumba abantu bafe imbangela kungenxa yamanzi izakhamizi ziyakukhola ukuthi zingancediseka ikakhulu khonabo ngemali ye-insurance
kulo daba njalo lwezitalada zakoBulawayo olusemthethwandaba
well okuliqiniso yikuthi indaba yamabizo la alethwa nguhulumende thina njengezakhamizi lawo mabizo asobajabulele isizathu esokuqala yikuthi sidinga indlela okubanjwe ngayo le ndaba ungaba le-Urban Councils Act iyacaca ukuthi into enkulu okufanele yenziwe nguhulumende akuzange kube le-consultation eyenziwayo nocouncil kungani sitsho njalo yikubona i-council yenza isinqumo okuthiwa yi-council resolution layo futhi i-council yaphuma la mabizo izakhamizi yayizabuya kithi izakhamizi zosiconsulta ukuthi sokulo daba olunje lathi sibe le-input kodwa lokwakwenziwanga imigwaqo ifile ayiqedakali ukuthi kuyini khathe sile ndaba ze-COVID-19 okufanele zigijinyiswe
lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxelaye ekoBulawayo
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to Pogine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday.
Uhlelo was a Friday, uliviki. Sileqembu lamajaha asakhulayo adabuka enkulumane kobulawayo. Abazibiza ngegama lokuthi Western Cousins. Asizweni bexoxa lomsakaze weStudio 7 uEzra Jesus Band.
Leli qembu lijabulelwa ngabantu abaningi kakhulu abasakhulayo njalo licula imidumo etshiyeneyo. Ikhokhelwa ngu-Ashboard Mumba Maro yena owafunda eMtshane Primary School laseMandwande Secondary School ngemva kwalokho wangena kwezomculo.
Ngiqala into zokucula ngo-2011 ngize ngaqala ukurekhoda 2013 semvakatshele eHarare ngachesa nalo mutomi nje sachesana nje sakusoma sathola ukuyarekhoda kho lapho engibone khona into le esenye engayenza lami ikho kubuya kwami koBulawayo 2014 sengizozama ukuthi hayi no kubo bonke abafowethu engangidlala nabo sasile team esasihamba la ukuthi ayi-four cousins ngabe sengisithi hayi no bafowethu asizameni umusic
Iqembu laqala sizaziwa ngokuthi four cousins laseliguqula igama sibuze uAshbold ukuthi pho kungani bacaba ngokuguqula leli gama
awuthina sisuka on the western side enkulumane ekhosazibiza ngokuthi western cousins sile album elilodwa esilalo manje salikhipha last year ngo-December 2019 the single track elilodwa salikhipha ngo-February i-album baliyamukela abantu baliyamukele kakhulu inkinga esuke yabakhona ngesikhathi sesikhalela ukuthi April sifuna ukumaketha i-album sasifuna ukumaketha ngonye uhlobo olutshiyeneyo but kwasuka kwabuya isisifo se-corona
ijova labantu western labantu western
kwenza sihlabele umculo esiwuhlabelayo si-inspire izinto ezenzakala elokishini and njengabantu kade bengabantu be-fashion singahlabeli sihlulekile ukuthi sibuyele genre le-1 so sibuye sihlezi kuma-genre amaningi
manje phela njengeqembu kumele lazi lapho elimi khona kwezomculo ukuze lidume phela kakhulu
dinga lapho singaba best khona lapho sizazibona si good khona sokudependa ngabantu ukuthi bayamukela kanjani umculo wethu nabantu ama advisor abuye si team so silala lapho sidinga khona ukuthi ayifuna ukuhlabela lokho okwamanje sesangena nje wonke amajenda project esilawo sebenza le Shakers Records sebenza le Sedi i-10 NGO company sebenza le DJ Khulu lo DJ Cooperman ndiye ngisebenza le Victory Siyanqoba lalamanye nje amanye amaqembu nje amanye ahlukeneyo nje ambalwa just to mention a few
Esikhathi sesidlo kumangoni ungathini kubalaleli ngamafithane
singathole hayi usekelo olupheleleyo and not just support but ama-advice izinto ezinjalo siyazisebenza asila manager but esikudingayo from kini abalaleli i-support and then umusic wethu bengawuthola ku-Reverb Nation lonke i-albhamu lesingu kukhona but kodwa sinenini siyalijikela i-albhamu lonke kiwonke ama-social media platforms sikhona ku-Facebook at Western Cousins Empire sibuye futhi sibe khona ku-Twitter at Western Cousins
Western Cousins ngabafana babekasi enkosi kodwa sethunqa ngobulawayo ebesilabo kuhlelo waza waza Friday ngomthumo wabo ohlakazayo belaso ndemnandikini lonke liphephe emkhuhlaneni khona ngimele studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda
uthando lweqiniso ufana lokubona isibopho few of us
Kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sebezinkulungwane ezedlula ezimbili, 2124, asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Intatheli zindaba uHopewell Chinono, obotshwe ekuqaliseni kwaliviki, walelwe ithuba lokuthi ahlawulele isibambiso sebail ngumthethwandaba kamantshi eHarare namhlanje. KuWoza Friday besile qembu lamajaha azibiza ngegama lokuthi Western Cousins. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngesithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.